waku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Namukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 15 kuNkwenkwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
wathi sesifika khona pana emoteni nanto ke igroup yabafana lamadoda bayatilanda. Amadoda la abanye bathi hayi sina lapha dlala silanda wena, silanda le mota leyo. Ngathi nje ngobani? Bathi hayi akudingi lokho, into esiyingakho yikuthi thina sisebenzi zahulumende.
Induna yentaba zinduna umnumzana Nhlanhla Yamangwe Ndweni uthi usekhweze emapholiseni udaba lokuhlaselwa kwakhe edolobheni lakoBulawayo libalele.
Kuyenzelwe ukubana kukhonakale ukuthi ama-investors abuye ahlanganyele ndawonye labaphathi be-capital markets esiwathi ngama-capital market participants, okuhlanganyela ama-broker, ama-custodians, ama-regulator ababona ngemithetho eyokutrader eZimbabwe.
Osomabhizimusi abakumsebenzi womkambo wemali lokuthengisa ama-shares abelomhlangano wabo wakuqala ukufundisa abantu ngendaba zokuthola inzuzo ngokusebenzisa imali abalayo. Izakhamizi zakoBulawayo zenqabe ukwamukela isilinganiso sokwengezelelwa kwemithelo emsebenzini kamanisipala ngemva kokuzwa ukuba lokhu kuvunyelene emhlanganweni owenziwe eNsitha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Induna yentaba zinduna eMathebeleland South umnumzana Felix Nhlanhla Yamangwe Ndweni uthi usekhweze emapholiseni udaba lokuhlaselwa kwakhe ngabantu abathe basebenza ehofisini kamongameli welizwe abathe bazamthathela imota ayiphiwa nguhulumende. Umnumzana Ndweni uthi abantu laba bamfoqile bamwisela phansi, bamtshayelela emoteni, bagiqika la iphansi bezama ukumthathela amakhiye emota. Njalo wadatshukelwa iyembe abeyigqokile. Uthi baze babaleka esethe uzatshisa imota. Asenelisanga ukukhuluma labahlasele umnumzana Ndweni ngaleli daba, kodwa iziphathamandla zikahulumende ezibalisa umnumzana Victor Matimatanda kanye lomnumzana Nick Mangwana zisanda ukuchothoza umnumzana Ndweni zisithi ubikwa wathi eleZimbabwe kufanele lingezelelwe izijeziso zenotho elazetheswa ngele Melika. Asizweni umnumzana Ndweni echasisa ngokumehleleyo namuhla.
Ngathi siphuma e-court laphana e-Checkout Messages Court. Labantu bami besigaba ngathi siphakathi si-24 ngendaba lana abayibumbanga ngemuva ku-2018. So indaba leyo kade lokhu iqhubeka. Siphuma e-court khonaphana siyakhulumisana, siyachithana. Mina sengiqonda emotini yami labanye abaphathi bami. Kwathi sesifika khona phana emoteni nanso ke igroup yabafana lamadoda bayasilanda. Amadoda la abanye bathi hayi sina lapha dlala silanda wena, silanda le mota leyo. Ngathi nje ngobani? Bathi hayi akudingi lokho, into esiyingakho yikuthi thina sisebenzi zahulumende. Ngathi uhulumende njani, i-department yiphi? Bathi hayi sivela ku-president's office lapha eZimbabwe. Ngathi pho kuyini elikulandeleyo? Bathi hayi sizama ukuthatha le mota leyo sikuhambelayo ngoba ukhuluma izinto esingazithandiyo thina njengohulumende. Ngathi hayi imota ayisuki ngoba imota ngeyami leyo, imota leyo iqonda amakhosi kuphela, wena sonko. Yikho ke baqalisa ke ukumbamba, ukumfobha, bangiwisa phansi, bangishayela emoteni, kuliwa bedinga amakhizi lawa. Sagiqika phansi kwaze kwafika abantu abaningi, sibili lenta isiqalisa ukungenela ukuthi kathi umuntu omdala limenza. Bona lokhu besala bezama ukudonsa konke amayemba adabukile konke landani befuna lawo makhiye. Ngaphunyuka kibo ke sengingena emoteni khonaphana, khona sengithatha nje i-jerican kade ne-petrol. Ngathi hayi madoda nxa liyifuna imota leyi ukuthi ngihle ngithe khonapho. Ngathela ke petrol emoteni yonke, ngisithi mbani olo mentshisi ngikwebe khona abantu bebaleka. Bebaleka khona fana ngangena emoteni, ngasengisuka ngemoteni. Ngisuka ngemoteni, bangijitimisa uBulawayo wonke ngezimoto zabo. Bezama ukumvala lapha lalapha, ngangijima kuma-traffic lights, imota ime phambi kwami, enye ngemuva, enye eceleni. Angathi siphakathi komjaho kwezimota, kodwa saduma iBulawayo yonke. Ngathi ngaphuma ngale ngathi sengikhangele Plumtree. Ona nchibilika ngibhoda ngale kwaBulawayo.
Udaba lolu lilukhwezile yini emapholiseni?
Lithaya khathesi ngisenkambeni yamapholisa, ngifake iriport khathesi emapholisa, ngizangena ngiphume sengithethe idocket yakhona. Khona singena nje khathesi ngiyananzelela ukuthi hayi abanye bethuka kancane engasebezwile kumbe kunjani njani, kodwa sithe hayi mayingene emapholiseni ngendlela leyi njengomuntu wonke eZimbabwe sonke singaphansi komthetho. Ngiyingene sikhonapha kwenzeke lanti nami ngisuke emphethe imfanelo yami i-docket number.
Uzadinga yini esingathi ngesilungu i-security uzakwenzani?
Hayi, kungaba kahle sibili ukuthi ngithathe inyathelo lolo, kodwa into engiyithembayo kimi ngusomandla. Ngingena emsebenzini leyo ngigqoka ijazi leli ngafunga kusomandla ukuthi ngizamela abantu. Ngusomandla ozathi mpokamdlada nyakuvikela. Kodwa nakho ngiyabe ngikhangela abantu abangicebisa ukuthi mkhethwa ngxenye yenze lokhu lalokhu, kodwa hayi ngisemsebenzini.
Leyo ke yinduna umnumzana Nhlahla Amangwe Ndiweni, sixoxela phandle komthethwandaba kwaBulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Osomabhizinisi abakumsebenzi womkambo wemali lokuthengisa amashezi babe lomhlangano wabo wakuqala wokufundisa abantu ngendaba zokuthola inzuzo ngokusebenzisa imali abalayo ngokuthenga ingxenye kumakhampani aseZimbabwe. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Ingcwethi labosomabhizimusi abasebenza emkambo wemali babe lomhlangano eHarare namhlanje wokufundisana lozulu ngendaba zokulondolozwa kwemali kanye lokuthola inzuzo ngayo emkambo wemali kunhlelo ezinjengokuthengisa lokuthenga amashezi. Umnumzana Leslie Muzamba wenhlanganiso ye-ESCO Systems uthi umhlangano lo usebenzisa indlela ye-C-Trade ukwenza kube lula ukuphatheka kukazulu emsebenzini.
I-C-Trade yadizayinelwa ukuthi ikwanise ukuncedisa abantu abakhona ukuhlanganisa noma imali ezincane eziqalela kubo $10, 10 bond ngamanga sithi $10, zifakwa through i-C-Trade to ama-platforms anjengabo Zimbabwe Stock Exchange la ku-FinSec, short for Financial Securities Exchange. Lawo yo 2 ama-exchanges esilawo okutradwa khona ama-equities. Esiwathi yiko yilo iphepha olinikwayo ma uthwa uyishareholder yenkampani.
Uthi lokhu abantu balakho ukwenza besebenzisa indlela ezilula ezifana labomakhalekhukhwini amankampani wonke asebenzela eZimbabwe. Umzamba uqhubeke ethi lumhlangano uhlanganise ingcitshi labosomabhizimusi.
Kuyenzelwe ukubana kukhonakale ukuthi ama-investors abuye ahlanganele ndawonye labaphathi be-capital markets esiwathi ngama-capital market participants, okuhlanganyela ama-broker, ama-custodians, ama-regulator ababona ngemithetho eyokutrade eZimbabwe. Lapha sizama ukuthi sihlanganise ingqondo ezitholakala kuma-investor njalo lalabo abasebenzela phakathi kwe-capital market, sibone ukuthi yini inhlupho ezitholakalayo kwabantwini abakade befuna uku-investor. Ngiyathola ukuthi mina ekukhuleni kwami okwamashezi kwawukhangelela ukubana ngokwabantu abanemali nje.
Lo mhlangano ungenwe la izifundi ukuze bethole ulwazi. U-Charity Gwangwa ufundela ezomnotho ekolijini le-Harare Institute of Technology, HIT, njalo ngesinye sezifundi ebesikhona emhlanganweni walamhlanje.
Kuyenza ukuthi sifunde ukuthi kuma-capital markets kwenzakalani around the world, even in Zimbabwe, ukuthi kungabenefitha njani abantu, ama-companies, how they can improve, njalo njalo. Singakhala ama-capital markets, right? Lokhu kinceda, yilokhu enothi abantu babe the trader like kono kene ngingakhuluma ngakho kwa ma debts la ma equities and the kula mama kuhlala isikhathe sikhula ama maturities of over 1 year into zangkhona so lapha abayenza kula bantu abaningi ababuyile ukuthi bezosifundisa ngento zangkhona be discuss ukuthi ama problems anje singamayenza nje singama solve njani phakathi kwampani.
Umhlangano lo wenzakala ngesikhathi uhulumende ethi ilizwe selivulile amasango kwezamabhizimusi njalo ungenwe ngabamankampani akuqela iZimbabwe Stock Exchange, FinSec, CABS lamanye. Bekule ngcitshizwe umsebenzi womkhambo wemali ezelizwe kanye lezangaphandle kwelizwe esigoqela umnumzana Tafadzwa Chinamo wakuleli lonkosikazi Rosie Mambo wakule Kenya. Wenziwe phansi kwendikimba ekhuthaza ukuthola inzuzo emkambo wokuthengisa lokuthengiswa kwamashezi kumankampani aseZimbabwe ethi fostering financial inclusion and stimulating economic development through exploiting investment opportunities on Zimbabwe's capital markets. Ngimele iStudio 7 Harare, ngingumark Peter Ntambe.
Izakhamizi zakoBulawayo zinqabile ukwamukela isilinganiso sokwengezelelwa kwemithelo emsebenzini kamunicipal ngemva kokuzwa ukuthi lokhu kuvunyelwane emhlanganweni owenzelwe eNsitha ngokansila labaqondisi ababona ngezemali abakhuphule imithelo ngesilinganiso sokungamachumi amane lambili ekhulwini i-42% kungavunyelwana ngalezakhamizi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngesikhathi lapho abantu beZimbabwe jikelele bebhekane lenhlupho zokukhuphuka kwentengo zempahla lokudla ezitolo, iKhansili yakoBulawayo ibikwa yenze umhlangano wokukhuphula imbadalo yamanzi ingakhulumisana ngalezakhamizi. UZulu wakoBulawayo uveze ukuthukuthela ngalokhu engelawo amahle. UNobhala weBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube kuthi kuqakathekile ukuthi abekhansili baxoxisane lezakhamuzi andubana baphume lezinqumo ezephula amalungelo abantu.
Thina njengenhlanganiso yakoBulawayo ekhangela izakhamuzi sizwa silokungahlaliseki kakhulu nxa sicabanga ngodaba lokuthi city council ifuna ukukhweza ama-rates. Ekuqaliseni ibifake ku-100% kodwa itshela abantu yathi 56% kanti sebe sithiwe ku-42%. Lathi siyakubona ukuthi izinto ziyakhwela but okuqakathekileyo ukuthi i-City Council axoxisana nezakhamizi bazwanane. Kodwa kuphume ku-social media kathesi ama-minutes kade khanya ekhulunywa i-City Council besemhlanganweni khona lo council abehlangene lama-directors e-finance ukuthi bathi bona baseke ku-consult izakhamizi. Akuseke kuba ukuxoxisana nezakhamizi. Efuna ukuthi uhulumende abanike amandla okukhweza bengazange baxoxisana nezakhamizi.
UDube uqhubeke ethi lokhu yikwephula ilungelo labantu.
Lokho ke thina njengenhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association sibona ngathi ikwephula ilungelo labantu ngoba nxa ukhangela imithetho kukhona lapho ukuthi khona izakhamizi kumele zixoxisane le-council before kungakabi lokukhwezwa kwama-rates. So nxa i-council sizathatha isinqumo esinjalo sokuthi sifuna ukukhweza ama-rates ingazange consult izakhamizi khonokho asibe sikuvume njengenhlanganiso yezakhamizi ngoba kuyabe sekuyikwephula ilungelo labantu kumele kube lokuxoxisana. Izakhamizi yizwe ezibhadala leyo nhlawulo yabifuneka ngalokho ke kumele baphatheke kulokho ababefunga.
Abenhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association inakhora bathi ikhansili kayiqale ihluzisise ezinye indleko zayo ezingela msebenzi ingakakhuphuli imithelo ngoba abantu bevele bethwele nzima lapha abakhona. Lokhu kuchasiswa ngomnumzana Effort Ncube umcebisi wenakhora.
Thina njengenhlanganiso kasivumelani nalokho okufuna ukwenziwa i-City Council ukuthi ikhweze izimbadalo ezibhadalewa ama-rates amanzi lakho konke okwe-council sithi thina kayiqume lokho okungalila msebenzi okungasincediwa. Hhayi ukuthi phakathi kobunzima obungaka baphenduke beze bantu bazofuna imali abantu abasebenza abantu baphakathi kosisi izinto zonke ziyadula kambe i-council nxa ingabuyibuye futhi izothwalisa nzima abantu bethwele nzima kangaka sontwendle abaphumule izinto ezingenamsebenzi basebenzisa imali yona le emitshwane kulokho okuqakathekileyo.
Umnumzana Japhet Ndlovu ongumhlali wakoBulawayo uthi abali ukuthi ikhwezwe imithelo kodwa ngabe phela ikhwezwe ngesilinganiso esinganeno hathi lesi esamachumi edlula amane ekhulwini.
manzi la bafuna ukwakhweza bathi dini imali siyayithatha nga into vele zinzima yonke into ikhwelile amanzi bakhweza asiyali ukuthi bakhweza abakhweze nge 5% kube nge 10% ayikhona 42% sebesibulala labo futhi njengegovernment nale ekhona engasizweliyo esikhwezela izinto ngapho ikhweza ama-rates yesikhipha ama-rates adesi la mawelele manzi selisithi liyasikhwezela likhweza ngaliphi lina kweza wona what grounds anti government yena itiyali niki imali ya forex yokuthenga umuntu wamanzi ezili kukhwezela lapha yiwuphi
izakhamuzi zithi lapha ikhansili ichaya inja ifihle umphini ngoba ayifuni ukuthi izakhamizi ziphatheke kulolu hlelo njalo isisenza izinqumo iyodwa ukukhutshulwa kwalimbadalo kutsho ukuthi izikhwama zikaZulu zizaphanga ziphele kodwa kungakhanyi okuguqukayo Umasipala wakoBulawayo wethule umbiko ovele kumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezemali umnumzana Silas Chigora ethi isinqumo sokukhweza imithelo sibangelwa yokuqonga kwentengo yempahla egoqela amafutha ezimota kanye lemithi yokuhlambulula amanzi esithengwa ngedola leMelika Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku
Live talk namhla kuhlelo lwe Diaspora Forum sikhangela inhlupho zomnotho welizwe esibhekane labantu eZimbabwe ukuthi zibaphatha njani asebehlala emazweni. Thumelani text message unombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Esikhangele ezivela kwamanye amazwe. Isigodlo someli weMelika eBaghdad kwele Iraq sethule umbiko oxwayisa izisebenzi zayo eziningi ukuthi zisuke kulelo lizwe ngoba kulokwesabela ukuthi zisengozini yokuhlaselwa ngesikhathi uhulumende kamongameli Donald Trump esithi abazomvikela bele Melika balakho ukuhlaselwa emhlubulweni oweMiddle East ngabebutho lakwele Iran. Izihlobo zezivotshwa ezivalelwe ejele eleRobokan Correctional Facility edolobheni leBali kwele Indonesia zikhala ngokuthi leli jele ligcwele kakhulu okugcina kubangela ukuthi izivotshwa zingaphathwa kuhle. Ijele leyakhelwa ukugcina izivotshwa ezingamakhulu edlula kancane amathathu i-323 kodwa okwamanje sezile zivotshwa phose ezi-1700. Esigabeni lapho esikhangela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni namhlanje silengxoxo lonkosikazi Similo Mpala isizalwane seZimbabwe esesihlala eTexas khonapha eMelika. Unkosikazi Mpala yena ke okumsebenzi wokuhlela imicimbi loba amadili afana lemtshado kumbe imbuthano yamankampani lenhlanganiso ezithile ebizwa ngokuthi ngu-event planner.
Ngathi ukufika eMelika end of 2011 ngo-2012 ngazuza umsebenzi wami wokuqala eDallas Arboretum engangingu-event facilitator ngoba vele izinto zokwenza ama-events yizinto engizithandayo. Engangivele ngizenza ngiseselekhaya. Ngasebenza okwezinyanga ezithize ngasuka lapho ngaye Museum of Biblical Arts lakho ngisenza futhi khonokho kokukhangela ngama-events. Ngo-2012 ngesikhathi ngisasebenza ngahle ngaqalisa ukuthi ngiqalise eyami company ngoba le imisebenzi ngangiyenza ngimsenjenge part-time. Kuthe kusiyafika u-2013 ngabona ukuthi nxa ngingazimela ngedwa kuzanginika isikhathi lokuthi futhi ngithuthuke masinya. Ngo-2012 ngavele sengithethe imfundiso yoku-certify as a wedding and event planner.
Ungumsebenzi sibili okuthi ungaya ufundela esikolo ukuba ngu-event planner.
Ngumsebenzi sibili ofundelayo esikolo. Ngumsebenzi sibili osuyi-profession ngoba nxa usuthe wa-certify kumele umnyaka ngomnyaka ukontinue uthatha ama-courses ukwenzela ukuthi ube ulokho uyengeza ulwazi lwakho. ukuze ugcine uba member ku-association kulabe kumele kukhangeleke ukuthi ufake amahola athize emfundweni yakho yokuqakathekisa umsebenzi.
Wasusungula eyakho inkampani, liyenzani-ke kule inkampani?
Kwinkampani yethu okukhulu esikwenzayo yokuplana ama-weddings lama-events. Siyahlala phansi labantu abafisa ukwenza umtshato kumbe abafuna ukuba lomdlalo nje abalawo kumbe ama-companies. Okwakuqala nxa sihlala labo phansi siyazwisisa ukuthi umbono wabo uvele unjani ngalowo mdlalo ozayo. Abanye nxa besilanda babe bekwazi ukuthi balelanga abalibekileyo kodwa bengala complete vision ukuthi kuzahamba njani. So nxa kunjalo siyahlala phansi sibancedise uku-create umbono ukuthi ilanga lelo lizahamba njani. Sikubeke konke sobala, sikhangele indleko zakhona, sikhangele le ndawo lapho kuzayenzelwa khona, lezinto ezizafunakala ezizalungiselelwa lapho. So nxa sisenza i-planning, singangena thina kuqalisa ungakenzi lutho, sikwenzele esikuthi yi-full planning. Sithathe konke, sikufakele konke phansi, sikudingele indawo ezayenzwa khona, sikudingele abantu abazasebenza, sikhangele lama-contract aza kunceda yini kumbe abedele abantu abaza kubambela umsebenzi wakho ngabantu abalolwazi, ngabantu njalo abathembekileyo. Kube futhi njalo abanye abathi hayi mina ngifuna ukuzenzela konke, ngifuna lina libe libambe umsebenzi mhla welanga. Kodwa kasingeni mhla welanga, singena ngenyanga yokugcizelela komsebenzi olawuzayo. Sikhangele konke ukuthi konke kuzaba hamba ngendlela. Sihlale lawe phansi, sihlele uhlelo lwelanga. Mhla welanga umsebenzi wethu omkhulu ukulandzelela ukuthi uhlelo lolwana olwafakwayo luyalandelwa, ikakhulu ekugcineni isikhathi, lekunanzeleleni ukuthi laba abantu ababiziweyo ukuthi bazenze umsebenzi benza umsebenzi ngaleyo ndlela. Kwezinye isikhathi siyabizwa sizoyenza i-planning, sizoyenza futhi lokucecisa i-decor. Sibuye lezitulo zethu, lamatafula ethu, lamalembu, lakho konke okufunakalayo ukuthi kucecise indawo yakho leyo bakhona.
Lisebenzela liseTexas kuphela na kumbe liyenelisa ukuthi liye la kwamanye ama-states khonapha eMelika?
Siyenelisa ukuthi siye la kwanye ama-state eMelika. Sesenze imitshado e-Indianapolis, sesenze imitshado e-Atlanta, siyahamba. Kumbe ufuna ukuthi siye eJamaica, ungahlala usitshela ukuthi wena ufuna ukuba lo mtshado wakho eJamaica, siyakulungiselela konke. Kodwa nxa sihamba sisiya kwamanye ama-state, ngezinye isikhathi kasithwali impahla zethu, siyahlala phansi sidinge abakwanye ama-state abalezinto lezi esizifunayo, sisebenzela ngelabo. Owethu umsebenzi omkhulu ibe ukukhangela ukuthi lowo msebenzi uqhutshwa ngendlela elungileyo.
Lo nkosikazi Simelo Mpala isizalwane seZimbabwe esesihlala eTexas khonapha eMelika okomsebenzi wokuhlela lokuqoqa imbuthano. Ubexoxa ecingweni lo Placidus Jeremiah weStudio 7 eseTexas. Elemelika selixwayise izizalwane zalo ezifisa ukwethekelela eZimbabwe ukuthi kumele ziqaphele ngoba kulokungahlaliseki lobugebengu obugoqela ukukhuthazwa ngamasela lokugqekezwa kwezindlu eZimbabwe. Embikweni awethule izolo, uhulumende waseMelika uthe njalo ukuntshontshwa kwezimota sokubhahile elizweni kanye lobunye ubugebengu bezinga laphezulu obufaka impilo zabantu engozini enkulu. Ngokunjalo uthe izizalwane zakhe ezingaba zithe zethekelela eZimbabwe kumele zithathe amanyathelo okwenqabela ukuntshontshelwa afana lokufihla imali nxa ezisemoteni. Uzikhuthaze njalo ukuthi zihlale zithwele incwadi zazo zokuhambisa ama-passports lokuthi zingaze zaphatheka emhlanganweni yezombusazwe. UNtungameli Nkomo uxoxe lomeli weBinga North edalela parliamente njalo elilunga le-MDC uMnumzana Prince Dube Nkosifanda yena othi uvumelana lombiko weMelika.
Umbiko othengisa ukuthi khona iAmerica iyananzelela ukuthi indlela izinto eseziningayo yaseZimbabwe, izinto esezini manzonzo, abantu sebephila nzima ngenxa yokubana ke abantu sebephila nzima osokusenzakala ukuthi iningi labantu singabantu abasebephila ngokudala amacala. Sibonile amaviki amabili amathathu adlulileyo ukuthi khona kulamadoda awesibuthweni awangu-6 ahambe aphakathina kwesitolo sedolobha laseHarare. Ungabona ke iarmy yona ngokwayo isisenza ukuthi izithathele izinto ngaphakathina kwesitolo. Lokho kuyisithengiselo sokuthi khona hayi izinto ngaphakathina kwelizwe akumanga kuhle. So ke i-America ngokubona kwami ngakuyukuthi isixwayisa izizalwane zayo ukuthi khona zinanzelele uma zihamba ngaseZimbabwe, mbona ngani kuqondile khona lokho, ngoba wonke umuntu noma lathi eseZimbabwe nxa uhamba kulezi nsuku usuhamba ukwazi ukuthi anytime umuntu angakugqekezela emoteni. So mbona ngani lo mbiko ngokuqondile sibile kawukho khathana nalokho okukwenzakala lapha kuground ngaseZimbabwe.
Kodwa abanye bayawusola ikakhulu abebandle libusayo bathi imbiko enje ixotsha izethekele eZimbabwe.
Iqiniso elikhona ukuthi abantu bezanu-PF akulanto abangayithazelela. Isikhathi esiningi abantu bezanu-PF ungabatshela ukuthi linto ibomvu baza kutshela ukuthi linto imnyama, noma ikhanya kanganani ukuthi leyo nto ibomvu. Into eyenzakalayo ukuthi iZANU-PF kayizake ifuna ukuzikhangela ngqo emehlweni ukuthi izivuze ukuthi kanti umumo wezinto waze waba mubi kangaka uhamba njani. Bafuna ukuphila impilo kadwayi yokufihla ikhanda ngaphakathina kwekhebekhebe becabangela ukuthi khona udubo olungabe lukhona kungikhona luyadlula. Kodwa iqiniso elikhona ungabuza wonke umuntu ongase weZANU, umuntu wonke waseZimbabwe, izala seZimbabwe siyakutshela ukuthi hayi umumo kawumanga kuhle kaphela.
Lo mnumzana Prince Dubeko Sfanda, umeli weBinga North edalele iParliamente njalo elilunga leMTC. Untungameli uphinde waxoxa lelunga lebandla leZANU-PF umnumzana Believe Gawule, yena othi kavumelani lombiko weMelika.
Abantu laba kuyakhanya ukuthi imisebenzi yabo mivi, ngoba konke kulokho abakhuluma ngakho ukuthi kulalokhu lobu beZimbabwe kulani konke kulokho abakubalayo ukuthi abantu abahlala akulakuthula eZimbabwe, abe-America bengakhululeki ukuthi bahambe eZimbabwe, yikuthi bavalele ilizwe leZimbabwe, bali-isolate, balimindezele, bafeze lokho abakujongileyo ukufeza. Abakujongileyo vele kusegcikeni i-regime change ukuthi bathinte uhulumende, bayakhanya ukuthi injongo yabo yona leyo. Bayasebenzisa bazama ukuthi abantu bazonde bafike kwelinye ibanga, bancedise ngokwenza zonke izinto abazenzayo ezenezo, ngoba yonke into yona leyo beyikhulumayo bayibalisayo iyadanisa, ngoba lapha sinasesiphila elizweni leZimbabwe, sikhona phela elizweni leZimbabwe, sibona ilizwe lethu lile nguquko enkulu kakhulu eningi elethwe nguhulumende omutsha okhokelwa nguMnangagwa, okokuthi for the first time kulokuthula kukhankasela ukhetho, yonke into eyenzakalayo. Kodwa bona abantu balokhu betinindezela, kuyakhanya ukuthi befithezela bezama ukulenga phezu kwama-sanctions abasethulela wona ukuthi sehluleke bezele kufeze injongo zabo abalazi. Abantu laba abasithakazeleli laba bantu ngabantu abangasifisele okuhle, kodwa sesibananzele siyababona nakwezinye indawo lapho abayenza khona, bayangenela kwezinye indaba zemizi yabanye abantu, kufana nabantu abafuna ukulawula indaba zemizi yabanye abantu ngezinye indlela. Umuntu wenzengale America kumbe ngithi ihulumende le-America le labantu bakhona bonabo abanye bakhona bagangile okumangalisayo.
Uthi njalo uhulumende weMelika esikhathini esiningi lapho kuyabe kudalwe khona icala, amapholisa akhanya engelalo ikhono lokuphuthuma afike lapho. Akusiloqiniso yini khonoko?
Batshela umhlaba amanga laba bantu, njalo kuyisifiso sabo lokhu ukuthi kube lomumo njengawo nalo weZimbabwe. Isifiso sabo lesho ukuthi kungabi lokuthula, kube lolokhu. Hayi, ngokwayi angikwazi ukuthi bakuthatha ngaphi khonoko kwezinto njengalo. Kuyayangisa kakhulu ukuthi ihulumende ye-America iyekhuluma amanga, itshela umhlaba amanga.
Lo mnumzana Believe Gawule, isiphathamandla sebandla elibusayo leZANU-PF, ubexoxa icingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 olivalelisayo ngoSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.